Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izo lukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 ngoNtulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo khona sike sazama ukuxhumana labo ngokwecingo kodwa ke phezu kokubhala incwadi yokuthi sikubeke formal kungabi into nje ephelela ekukhulunyweni eralini.
Ibandla lesisi lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya.
Sesifuna ukuthi laye lo president ekhulume sobala leparty yezani, ikhulume sobala amabandla wonke, akhulume sobala ukuthi udlame alulunganga.
Amapolisa eBikita South asevulele ilunga lezanu PF umnumzana Energy Mutodi icala lokuhlasela abasekeli beCCC ngombhobho emhlanganweni wabo wokukhankasela ukhetho abawenzele eBaradzana Business Center ngeviki edluleyo.
Umqando lo uchaye iregion ngathi mina iSouthern Africa uyichayele kakhulu, yikubona ukuthi lokukhiza kwesnow eSouth Africa ayisiyento ebijayelekile.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezomkhathi lukhuthaza uZulu ukuthi ahlale lapho okukhudumala khona ngoba umqando okhona ulobungozi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele ngona.
Ibandla lesisi lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya. Umkhankaso kamnumzana Sevia Kasukuwere ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele usunxuse abafuna ukuyavota ekhaya ukuthi babhalise imininingwane yabo. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla lesisi kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Msakazi siyabonga. Njengebandla thina le TCC ngapha eMzantsi Afrika siyathokoza, siyakwamukela, siyamukela usizo elivela elikhulunywe ngumongameli we-EFF. Kodwa ke phela kunengi esibhekayo kuqala ngapha njengabantu abakhokhela abantu. Bheke nobungozi, azibhekanga obuhle kuphela, bheke nobungozi obungahle buyehlele abantu mhlawumbe uma sebathuthwa yiwo lawa amabhasi. Sonke phela kwaziwe ukuthi kona kuhulumende kababa uMnangagwa awuze ukujabulele ukuthi kube nabantu abazophuma ngapha ngobuningi bayovota ngoba kwaziwe ukuthi khona iningi labantu bethu abasoze bavotele izanu. So kungenzeka mhlawumbe kuye nokwesabisa abantu bethu babe ngama-victims izanu. So konke lokho kodwa-ke siyakwehlela sibhizi nakho sisazobona ukuthi sizokuhambisa njani.
Ubona bebaningi na abafuna ukuthi bayevota abangela ndlela yokuhamba ngayo ekhaya?
Yebo, baningi abantu, baningi kakhulu abantu abarejistile abakhona la eMzantsi abafuna ukuyovota abangelayo indlela yokuhamba, abadingi transport. Kodwa phela kunokusaba abantu balovalo futhi lokuthi bona lawa amabhasi angabe azobahambisa kuhle na. Okudingekayo ukuthi kuhlelwe ngendlela ezokwenza ukuthi kungabi nokwethuselwa, kungabi nokusatshisa, kungabi kungatholakali nje kuney'gameko ezingekho zinhle endleleni ekuhambeni.
Like lakhulumisana na lebandla le-EFF ngendaba yamabhasi la ukuthiwa azaphiwa abafuna ukuthi baye ekhaya ukuyavota.
Yebo, khona sike sazama ukuxhumana labo ngokucingo, kodwa ke siphezulu kokubhala incwadi yokuthi sikubeke formal, kungabi into nje ephelela ekukhulunyweni eralini. Yazi nawe indaba ekhulunywa eralini umuntu angavuka ayiphike, kodwa ke sifuna into ezo ibhaliwe sisazobona ukuthi bazoresponda njani, nanjalo sisazokwenza i-follow up uma sisithumele le ncwadi.
Hello ke ngumnumzana Trust and Love, umgcini sihlalo webandla lesisi kwele South Africa. Ngolunye udaba luphathelane lezombusazwe, amapholisa eBikita South asevulele ilunga lezanu PF umnumzana Energy Mutodi icala lokuhlasela abasekeli beCCC ngombhobho emhlanganweni wabo wokukhankasela ukhetho abawenzele eBaradzamwa Business Center ngeviki edluleyo. Umtodi yena oncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalele parliamente umangalelwe lilunga lesisi umnumzana John Mumpanduki, yena othi wadubula umbhobho ecitha umhlangano wabo. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga ukuthi amaphoyisa lawo sezavuma ukuvula i-docket kababa u-Energy Mdodi nge-attempted murder efuna ukubulala amabandla e-CCC wona esenza i-campaign e-peaceful. Ngalokho sikhangele ngamehlo abanzi, sifuna ukwazi sibone ukuthi icala leli bazalibamba njani, ngoba isikhathi esiningi kukhanya ngani kule selective application of the law loko kusithi imthetho ukhetha abantu ngesikhathi esiningi, noma sithi kule impunity kulabanye abantu abenza amacala bengabotshwa. Impunity nje ukuthi ungadala icala wenze okufunayo kodwa umthetho kawenzi lutho. Singathaba sibili ukuthi ubaba u-Energy Mdodi ethwale isiphambano sakhe labanye bonke labo abenza amacala njengodokarepi u-MP Kutu South laye amacala amelele. Lokhu kungenza sibili ukuthi bonke abantu abasayina i-code of conduct eyasayinwa umuntu eseya ku-nomination ngama-MP afuna ukungena ithi ungaba lodlame uyadisqualify. Sesifuna umthetho sibili uhlutshengise, ngoba izikliwe eziningi zingagcina zichitha igazi ngoba bayakwazi ukuthi indlu yakwabo kayibotshwa ile impunity. Yikho ke sithi amapholisa akawalandeli icala leli ngobungcishi, engabi le favor. Umthetho ukhangele sibili ukuthi umbhobho wakhe lowo akuzange kuphume inhlamvu ningalalilanga, ngoba kukhona ama-scientist angafakaza ebona i-residue yenhlamvu embhobhweni wakhe.
Ukuvulelwa icala kukamutoli kulipha ithemba yini lokuthi kungenzeka la kwamanye amalunga ezanu PF aphatheke kunhlelo zokuhlukuluza lokutshaya amalunga ebandlaleni?
Ubaba umthothi wasayina i-code of conduct yezeki eyokuthi kasoze ekhwezele udlame, engabanjwa elecala lodlame uyadisqualify. Lokho kwenziwe ngamapholisa lomangaleleyo kuqakathekile kakhulu, ngoba ngumhlahlandlela ozavulela abantu bonke ukuthi bayemangala. Njalo okwamanje amapholisa kasoza ale, ngoba ama-international observers lama-African ambassadors awe-Africa bala yibo abaphayela i-pressure kuZANU PF, yibo abakhangeleyo ukuthi kambe ama-vote ama-elections azaba free and fair. Ngoba babatshekile abantu bezanu PF bathi lingayekela ukulungisa khathesi ozawina kakhulu, wena zanu ungawina sizakwala. Sithi it was not free and fair. Sibona ngani konke lokhu kuzathiba igulamkhuba ede lokhu ezishaya abantu lakhathesi kunje lokhu ebekwenza. sesifuna ukuthi laye lo president ekhulume sobala leparty ezani ikhulume sobala amabandla wonke akhulume sobala ukuthi udlame alulunganga sibona ngani kuzasincedisa umthodi engadisqualifywa abantu bonke bazabona ukuthi udlame ngesikhathi sama-election asilunganga sibona ngani nomhlahlandlela ozancedisa ukuthi kube lokuthula lokuzinza abantu bazikhethele umuntu abamfumayo.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umthodi yena ubengadophi incingo zakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkululeko.
Iningi lithi bekugodola kakhulu elizweni izolo selokhu umqando waqalisayo njalo ugatsha olucubungula izomkhathi lusanda xwayisa abantu ukuthi bahlale lapho okukhudumala khona ukwenzela ukuthi bengalinyazwa ngumqando lo. Ingcwethi kwezomumo womkhathi umnumzana Everson Ndlovu uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Umqando lo uchaye iregion ngathi mina iSouthern Africa uyichayele kakhulu yikho ubona ukuthi lokukhiza kwesnow eSouth Africa ayisiyinto ebijayelekile kakhulu yebo sikujayele kubo Lesotho ezintabeni kule South Africa ungani bekuyinto nje ebakhona endaweni yesithile but owalonyaka hayi kungaphambili endaweni ezingayijayelanga kodwa kithi ke ekhaya eZimbabwe yebo siwujayele yebo asiwujayelanga ngiza kubeka njalo kasikujayelanga eminyakeni edlulileyo le eminingi ngoba sikhangele ukutshintsha komkhathi lokhu okukhona isithi climate change kodwa ungaya back into history uzafica ukuthi kuke kwaqanda kakhulukazi ngesikhathi senesi esewinter phela yikho busizwa abadala bethu kungaqanda kakhulu lezulu ukuthi ukuthi likhona kodwa nanku ke because of climate change lezulu lakhona lelangazi lizaba khona yini ngoba bakhuluma nge El Nino le esisuka elwandle engadisturba hlezi umkhathi wethu kusiya kusama kodwa ke lokhu esikubonayo kumbe sikubonile izolo lakuthangi eZimbabwe hayi sileminyaka ethile singakujayelanga uza khumbula ukuthi bese expect ukuthi kuqande kakhulu around kubo from 21 June around that week or 21 June ilanga likhatshana le kodwa kuqanda it was very warm kodwa nanku ngenxa ilanga selingani seliphenduka selibuya ngapha selibuya lomoya lomnengi sekuqanda ngamandla umqando lowo kuminyaka emlutshwane edlulileyo hayi azange siwubone lowo owakhathesi ophambili
uthe uselizweni leMalawi kunjani khona ngapho eMalawi lakho kuyagodola yini
lapha engikhona ke lapha eMalawi in the southern district izolo lakuthange besingaqwa ngamajesi bekuchisa okukhipha lenhlanzi emazini namhla ulapho kuvuke kugubuzele khona kulomoya ungani ngiyaqanda kancane ngikhuluma nje lagadesi saqoka ngajesi la ngalesi sikhathi kodwa esikuzwayo okusuka kithi ngale makhaya ngiyakhumbula labo teacher baka you know abe ECD kusiya kubo grade 1 bebekhuthaza abazali ukuthi abantwana babuyele ngubo ezincane kusasa ngoba kade bekhala abantu ngananhlanje uyaqanda
ungaxwayisa uthini labo abangakhathazwa kakhulu ngumqando lo okuthiwa abavulnerable kuyini abantu abangakwenza ukuzivikela
abanye bethu laba the less privileged silabantu abahlala esitaladeni silabantu abampofu phakathi kwethu abangalanje yona ingubo yona ijesi omakhelwane sibona ukuthi abantu laba they are warm bangaba warm ngokubanika izingubo ngokubanika amajesi akudumala ukugqoka singabadingela inkuni bawothe abantu laba into ekhona ukuthi abanye abantu bayafa especially laba abahlala esteradini emadolobheni bayafa bebulawa imiqando kakanti labanye abangelazo ningubo bayabulawa ngumqando onje izifukulazo futhi ziyafa onkukhu imbuzi you know izimvu ziyafa ngalesi sikhathi somqando so kuyadingakala ukuthi lasezifukeni zethu sibone ukuthi zisendaweni enclosed engani yakhudumala for inkukhu zakho basimbawula sibi xa ngumlimi sikhangele umakhelwane phosele ijesi lendalo ongasayifuniyo labo bathola ukuthi bakhudumale phosele ingubo leyana ongasayithandiyo loyithandayo abadala abakhulileyo ama-orphans child-headed households the elderly ngokunjalo nje you know bathola ukuthi bakhudumale ngoba yeyi kushayile ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Everson Ndlovu ingcwethi ecubungula izomkhathi obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga westudio 7 esemalawi okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-US Africa Business Summit kwele Botswana. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC selilobele i-Commission yezokhetho e-ZEC libuza ukuthi abakubutho bavota njani kunye lamapholisa abavota ngeposo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ya mina ngicela ukuqondisa kakhulu kazi lapha umnumzana uMagalela Mafa ngamanga akhe la akhulume ngomnumzana Samson Mubhemi ukuthi kasobandla le Triple C njalo ungumuntu wefaz. Uyabona ke lawo iwamanga sibili especially wena uyisikhulumeli se Triple C so akumelanga ukuthi ubutshela abalaleli izinto ezingamanga. Mina igama lami ngumuzi Ncube ngilapha eAmerica yime kangingu organizing secretary weprovince siyalapha e-America MDC yayikhokhelwa ngumnumzana uTswangi Rai ngesikhathi engakabhubhi and njalo khona phana sebhubhile thina sasuka sabamba i-constitutionalism lo Dr. Khuphe salandela uKhuphe sehlukana khonapho labo Chamisa kudala khona le layikhumbula indaba yakhona so ekusukeni kwethu ku-MDCT ngendaba zokuthi uMonzora wayengasalandela i-constitutionalism njengoba likubona kunje so sasuka sonke nini silandela sisiya ku-Triple C sihamba labo Samson Mubhemi bonke labo Nomvulo Mguni labo Ontando Ndlovu sasibaningi sibili layibona sibili umbonakaliso uDr. Khuphe ele press conference yakhe laphana esithi ukuthi sesifukile ku-MDCT sesifiku ibandla lapha le-Triple C so uMbhemi laye wayekhona khona phana wayeza suka njani uDr. Khuphe chiu bodyguard wakhe ku-MDCT uyabona so into nezebe zikhulunywa nguye sibili uMbhemi bekhuluma into eziliqiniso sibili ezanzakele konapho kobulawayo ukuthi khona ezinye izinto ezenziwe libandla lethu le-Triple C kazi zange zihambe ngendlela njengoba besibona abantu abaningi kobulawayo khonapho becomplaina sibili yena uDr. Khuphe kwayeceliwe ngomkhulu wakhona ukuthi we-Triple C ukuthi angene khonaphana e-Country Park suspend izimali sibili yekhankasa khonaphana esetshaya i-groundwork enzima uyabona kwathi dlukudluku la bantu be-Country Park bamnominata futhi uDr. Khuphe ukuthi khona bayamfuna ukuthi khona ancintise khonaphana uMthuli Ncube ngoba uMthuli Ncube ngu-Minister of Finance and thina sawukhangela lathi ibandla ukuthi kufuneka enye heavyweight enjengoDr. Khuphe njengoba engu-Deputy Prime Minister before kuzamele ukuthi adibane lo muntu olesithunzi sibili laye so abantu bamthanda uDr. Khuphe sibili ukuthi khona no nguye okumele ukuthi ncintise kwaphana e-Country Park safaka izimali sibili kwaba le-groundwork ezwayo and dukuduku sesibona ngasekho sekhichiwe so kasekwazi lathi khonapho phela Mafa ukuthi uthini ngakho khonoku ngoba into phela ezenzakalayo zenzakalayo indawo eziningi kakhulu abantu nabo bangena emsakazweni becomplaina uyabo
basakazi be-Studio 7 sambonani kanti ubaba lo kuthiwa ngundibali we-EFF Zimbabwe kahle kahle yena elakhe iqembu liyini liyi-opposition or liyikho lokhu abantu abahlala bekukhuluma kuthiwa amazanu project ngoba loyani ubaba angikaze ngimuzwe mna enxusela iqembu lakho ukuthi abantu abalivotele njalo njalo i-manifesto yabo ithina ngikaze ngimuzwe ngihlala ngimuzwa nje njalo nje defendi zanu PF ukutela ke iqembu limeleni loyili opposition kumbe izanu project kodwa ngendlela engimuzwa ngakhona ungomunye walabo kubizwa kuthiwa ngamazanu project ngoba ungathi usebenzele izanu khona ukuthola kulo hulumende wezanu ngendlela engimuzwa ngakhona ngoba uyiqembu liphikisayo kodwa ngikaze muzwe ukuthi uyinxenxa abantu ukuthi kabajoyine lakhe iqembu abadingeka abantu abanjalo njalo futhi ambona ukuthi ungathi uyahlaziya lwani uyabe zikhulumela kwelakhe isayidi nje ngoba njalo esiyidlapha uzanu
Studio 7 linele isiphathele intambo siyalibonga kakhulu ngento elisenzela yona beke ke endaweni yokuthi abafowethu abaphuluma umthwakazi bafowethu umthwakazi singakhuluma ngawo umthwakazi ngoba vele singamandebele siyalufuna utshintsho lapha neZimbabwe ukuthi lube khona kodwa ke bafowethu umthwakazi yini kahle kahle oyenzileyo umthwakazi ukuze size sibone ukuthi umthwakazi singaze sithi i-CCC asitshintsheni iZANU-PF sizame uku-CCC siyazama umthwakazi layo ma singayikhulisa siyikhulise ibe libandla elikhulu bese siyozama ke ukuthi hayi asizameni ke bafowethu lapha nansi imthwakazi ngoba manje ma sikhuluma ngemthwakazi fana nalokuthi nje sikhuluma ngento engekho elifuna ukuthi ilizwe liqunywe laphana ilizwe leZimbabwe lincane kakhulu bafethu ngeke liqunywe lapho engeke yafayezakala leyo maybe angazi ukuthi ngawuphi unyaka thini into esingayifayithela sifayitheleni ukuthi sikhuphizane ungaphuma izanu izanu izofa iphele ithi du kusale ke i-CCC layo imthwakazi for now asifayitheleni ukuthi iZimbabwe itshintshe siyekele ukube sithi imthwakazi phambili ngemthwakazi siyaphi ngomthwakazi siyaphi ngeloli engelakhanda bafethu siyaphi ngeloli engelakhanda
Studio 7 sanibona livuka njani labalaleli hayi CCC isuthi induku ekhethweni izodliwa nangomthwakazi kumakhansela this time ibisidliwa kakhulu ngoba this time i-CCC ihambe yodwa inganayo umthwakazi ekhethweni hayo phela induku bese ngigqugquzela abantu bakomthwakazi emaraping sithi hayi isikhathi siyafika madoda sesiduze maqhawe yakithi sokuseduze la siyakhona ngiyaligqugquzela liyovota livotela ama-MRP livotela amakhansela e-MRP maqhawe yabona
sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngoJ Moyo ngajabula li-audio ma ingafundwa esiyezwa ukuthi ama-boys avalela i-CCC ukuthi nayikhampeni njengeZANU-PF ekugcineni kuyathiwa iZANU-PF iwinile kodwa libe liyazibonela manje ukuthi ivalela abanye ukuthi labo bayenze okanti ube bayiyekela la izikhampenele ma bewina bewine ngeqiniso ngoba kusasa ma sebewinile kungeke kubukeke kube yinto enhle ngoba bebe-robha vele nalabo abachaya abantu behola onjengu cela ukuthi bahloniphe omunye umuntu
iJ7 linjani nonke baphathi bohlelo linjani nonke balaleli kwe-Studio 7 hayi thina siphilanga ngifuna ukubuza ukuthi kanti labo ntaba kayikhonjwa bachayelana abantu mpela kanti lichayelana abantu lichaya libaphiko gawule bathi abantu kabachaywa kodwa abantu bayachaywa abantu bayachaywa ma beyenza amarali bayachaya kanti nisabani kude manikiniki zindala zombili khankasani nani nabo libavumele bakhankase kanti lisabani ukuchaya abantu yikuthi liyesaba yiko liba-chali phika lithi linalichayi muntu linalibhizi lichaya abantu amaqembu amanye aphikisayo engachaya abantu libagweba ujili kade jele libavalele emajeli linalivalelwa kanti linalinjani linabantu linabontaba kayikhonjwa leni khankasanini likhankase livumele omunye lomunye ekhankase yizwe leli lasezimbabwe labunjwa unkulunkulu aso leni yekelani omunye nomunye akhankase ma ewiniliwinile ma liluzile why lisabani kanti lichaya abantu lina bantu bonta bakayikhonjwa lina lingachaya abantu nagawulo awuyalo ukuthi abantu bayachaya bona abantu bechaya
salibonani ku-Studio 7 hhayi siyabonga siyazizwa mpela inkulumo mpela hhayi njengokuyiwa kumavoti soba kithi asiphakameni abantu siyevota mpela siyikhiphiza kunini yabusa singakazalwa lokhu sincindezela badonsela ingubo lapho abalele khona thina kithi imigwaqo ifile awuhambeki lezikolo zifile la
my Dumasi ngale ngiseseula lapha nesigabeni senseula awe Dumasi senzilo kuye babuya ama audit impela ucaca ukuthi imali lesikola zibona kanti siyangapi kodwa awusizo lakho na silutholi siyacela impela studio seven isifile kakhulu siyakhala impela siza khamizi ziseula siyakhala ngoye Dumasi leseula secondary school hayi sithele nzima ngawo le Dumasi sithele nzima umnika imali ama uniform yadla imali zabantwana zesikolo asithele nzima bakithi isincede ngoba siyacina sithatha umthetho esiwufake ezandleni zethu siyabonga siyabonga sicela usizo studio seven kunini sifaka ama-odio ethe ngavulwa siyacela mpela studio seven isincede kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden ubikwa esuke emhlanganweni we-NATO ngesiphangiphangi esithi kulomsebenzi omeleleyo ekhaya. Lokhu kutsho ukuthi uBiden usuke engayanga edilini elivame kuba khona ekugcineni komhlangano lo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethe ecubungulayo umbusazwe uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
NATO ipolicy yayo ithi ma ufuna ukuba lilungu le-NATO kumele ujoyine kungelampi elizweni lakho. So i-Ukraine inkinga ukuthi kulempi khona manje le-Russia. So ingajoyina i-NATO so kuzomela ukuthi amazwe e-NATO lawo ajoyine leyo mpi. And I think amazwe amaningi avumelani lakho lokho ngoba babona kungaqala i-World War 3 ngoba siyazi ukuthi i-Russia ngilizwe linama nuclear weapon. So mali ngabona ukuthi selifakwe khoneni kungenzi anything ingenzeka lapho bagcine berelease lama nuclear umhlaba wonke ushabalala.
Ikuzwakala njalo ukuthi uBiden ufisa ukuthi anikele Ukraine ama cluster bombs. Kodwa abanye bakhe bangani bayamphikisa kakhulu ikakhulu lapha kubandla lama Democrats. Njalo labanye amazwe khona ngale kuzwekazi le-Europe ubona njani khona?
Ama cluster bombs abhanwa emazweni amaningi ukuthi akumelanga asetshenziswe ngendlela asebenza ngakhona ama cluster bombs ngoba aduka all over the place and angeke ukukhone ukutargeta indawo eyi-1 nge-cluster bomb because lapho uphosela khona i-cluster bomb kumele u-expect ukuthi azoduka mandlambe nje all over the place ku-affecte lama-civilian. So amazwe amaningi awabhana ama-cluster bomb but sibona ele-Russia lona liwasebenzisa e-Ukraine. So umbuzo then obuzwa ngabantu ukuthi hawu manje sizoyekela abantu be-Ukraine bephumba ukubulawa i-Russia isebenzisa ama-cluster bomb why lathi singayinikezi i-Ukraine ama-cluster bomb. Kulapho-ke umnumzana uBiden angene khona wathena ubona kuyinto e-right kakhulu leyo yokunikeza ama i-Ukraine ama-cluster bomb noma nje udaba lolu lungekho phophula kwabanye abakhokheli lapha e-America labanye ama-allies awe-United States ese-Europe lapho ama-cluster bombs abhanwe khona.
Ye, ubona ngazani kodwa kuyaphumana emhlanganweni wonke lo omkhulu owenzelwa khona ngale we-NATO?
Into engiyibone iqakathekile ezophuma lapho yikubambana kwe-NATO ekuvikeleni i-Ukraine kulempi yayo le-Russia. I think uVladimir Putin umongameli weRussia wa miscalculate kakhulu ecabanga ukuthi Ukraine izobe iyodwa isozithole abantu abazoyincedisa kulempi. Kodwa ke sibonile ukuthi iRussia siyehlulekile yazama ukuthi thathe iKiev yahluleka and masisizwa ngabantu athele wendaba basitshela ukuthi iUkraine actually isithathe back iterritory yayo edithathwe iRussia njalo futhi baya-advansa and sibonile laserussia kusiba lokungazwisisani phakathi kuka Putin le-Wagner group ekhokhelwa ngu-Prigozhin.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi yecubungula izombusazwe esithiya ke emaphetheleni kohlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla le-CCC lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya. Amapholisa eBikita South asevulele ilunga le-ZANU-PF umnumzana Energy Mutoli idokodo lecala lokuhlasela abasekeli be-CCC ngombhobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi. Ngisitha sidimaneni njalo sikhathi sinye kusasa, silazo ezinye ngo-7:30 ntambama.